siyabonga ke uChris kanye lo Sandra ngokusinika izindaba ngolimi lesingisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili emhla ka 15 Mpalakazi 2015. Silotholela uhlelo lezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu Praxitus Jeremiah endabeni zethu lamhlanje idalele parliamente le National Assembly liqala uhlaziya kumunyetwe ibudget yomnyaka ozayo okathi
gallery aqathekile kakhulu ngoba without the galleries abantu bayexhibita nga without ama galleries nxa mfuno lonje album yami ngiyalonja nga kungala venue ngala gallery ngoba yiwo phela ama venue kuphela asekhona ukuthi senze imisebenzi yethu.
Indawo yobukiswa imbali yelizwe ye-National Gallery isungula umbukiso walonyaka owe-Zimbabwe Annual Exhibition onikeza amathuba abaphatheke kweze-art ukutshengisa ubungcitshi bemisebenzi yabo.
Ungakhangela eZimbabwe kathesi i-HIV kumbe ngathi ingculaza okubanjwa ingculaza kwabontanga kuqongile kakhulu ekuthini sokuqakathekile kathesi ukubana abazali bekhulumisane labantwababo. Ngenxa yokuthi ekadeni besikhangela ukuthi kulabo babakazi.
Abazali bakhuthaza ukukhulumisana labantu ababo ngendaba zokuya ecansini emizameni yokulwisana lokumemetheka kwekuthelelana kwegciwane le-HIV kanye leminye imikhuhlane yengulamakwa. Lo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale lePhalamende leNational Assembly lamhla liqale uhlaziya kumnyetho yibudget yomnyaka ozayo kodwa amalunga aphuzile ukuqala lenkulumo ngemva kokuba bebandla eliphikisayo leMDCT bebeke umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa umlandu wokuphula umthetho ekwethuleni libudget. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Okhokela amalunga eMDC edale lePhalamende uMnumzana Innocent Gonese utshelele lidala ukuba isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba isilinganiso sokuhlanu ekhulwini sebudget kumele kube yimali eyakuhlangothi olubonayo ngezokuthuthukiswa kwezabelo kodwa uChinamasa akakwenzanga lokho kweka 2016. UGonese uthi uChinamasa bekumele aqale aphiwe imvumo lidale ekuhleleni kwakhe imali anduba ayethulele ilizwe libudget. Wathi kungaleso sizathu idale kumele kelime ukuhlaziya phezulu kokumunyethwe yibudget uChinamasa aze akulungisise lokho. Umlawuli wedale uMnumzana Jacob Mdenda uthe uyavumelana nalembono kaGonesele kodwa umphathintambo wezemali uChinamasa uthe kenelisi ukutholisa izabelo loyemali njengoba ungekho umthetho omupha indlela yokwenza lokho. Uthi idale lePhalamende kumele libumbe umthetho ozalawula phezulu kokusebenza kohlangothi lukahulumende lwezabelo njalo nxa sekuthe kwenziwa lokho kulapho azazabela imali. Kodwa uGonese uthi kungasimlando wamalunga edale lokho ukuba lokhe engakayilungisi imithetho uhulumende phezu kohlangothi lwezabelo ethi kungumsebenzi wehofisi yabaphathintambo lomongameli ukwenze njalo. UChinamasa ukuvumile lokho wacela idale ukuba limxolele kulokho kusebenzisa imali obekungahlelelwanga kubhajethi kuwona lomnyaka ethi lokhu kubanyelwe ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections obekungahlelelwanga. Kusenjalo uze waqala umsebenzi wokuhlaziya ibhajethi yamabhiliyoni amane yamadola 4 billion yomnyaka ozayo njalo idale likhangelelwe ukuba liyamukele kuyona le iviki. Idale lePhalamende selike lamisa yonke imithetho yokusebenza kwedale ngenjongo yokuba ziyipasise libudget. Ngimele iStudio 7 ngise Harare nginguMavis Gama. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Indawo ebukiswa imbali yelizwe eNational Gallery lamhlanje isungule umbukiso owenziwa kanye ngomnyaka oweZimbabwe Annual Exhibition unikeza amathuba abaphatheke kweze-art etshiyeneyo ukuba batshengise ubungcitshi bemisebenzi yabo. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lo mbukiso obizwa ngokuthi Maritso uqakathekisa imbono yama-artist kudaba lomthandazo lendaba zenkolo. UMnumzana Rafael Chukukwa ongukureta kuli galari uthi kuyajabulisa ukuba kulaba kumsebenzi we-art abaze ngobuningi babo ukuzobukisa kuwo ukuze batshengise ubungcitshi babo emsebenzini yabo.
Unobodanisile Ncube, Thawanda, bo Franklin Zingayi, wo admire Kamzengerere and many other artists. Yibo lama artists ba exhibitor. But ama artists babuya ilizwe lonke le Zimbabwe ukuthi bafike lapha ba exhibitor ama works abo.
Unkosazana Edith Wautunga ongumculi uthi ngesikhathi ama artists ebhekana lobunzima bendawo zokusebenzela indawo efana le gallery lemisebenzi yawo iphathisa kakhulu ama artists ukuba efuqe kulokho akwenzayo njalo ekhuthaza ukuba ama gallery enikezwe usekelo lwemali.
Gallery aqathekile kakhulu ngoba without the galleries abantu bayexhibitha nga. Without ama galleries nxa mfuna lonje album yami ngiyalonja nga kungala venue ngala gallery. Ngoba yiwo phela ama venue kuphela asekhona ukuthi senze imisebenzi yethu. So lakho sesicabanga ukuthi khona ama funders, ama institutions, ama government departments akhona ona lawo alo uyimandlana lokuyana okuncane uyimali okuncane benika ama galleries, benike the few venues that are there a support ama artists ukwenza ukuthi lathi umsebenzi wethu ubedlule.
Uchikukwa uthi ngaphandle kokunikeza ithuba elinje kuma artist babone kufanele ukuba ama artist ethole lo mvuzo ukuze bethole amandla abuzane okuya phambili.
The first award u artist uzothola i 2500. The second award isothola i 1500. The third award izothola i 1000. So iyaphathisa ama artist nokuthi ukuthi bathole i recognition.
Uthi noma kunjalo abantu lokhe besilela bengakakuzwisisi ukuba i-art ichoni ikakhulu abamele bebuye ukuzoyibona ethi ukuthuthuka osokusenza ezokuyethekelelana kungaphathisa ukwengezelela kwabathenga i-art bevela kundawana ezijeneyo kwelakusasa.
I-tourism ithi khuphukile phezulu at least uzothola ukuthi lama audience babhaye i-art bathenga i-art so manje khona manje yazi ukuthi abantu bomnyama ba ncane kakhulu bathenga iart. So here the problem lay, but I'm sure i-education ekuthi sibe nama exhibition siyenze ngama tour guides, I'm sure kuzoncedisa lokho.
Umbukiso weMaritzo utshengisa kabanzi indlela abantu abathatha ngayo ezenkonzo kundlela abaphila ngayo. Usebenzisa indlela ezijeneyo ezigoqela izithombe, imifanekiso, ukudweba lokunye okunenginengi. Njalo uzadonsa kusukela namhlanje kusiyafika zimhla ka 31 January kumnyaka ka 2016. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zibikwa kunje zihlalele evalweni ukuthi ikhisimusi yalonyaka ilakho ukonakala ngamandla ngoba umqhatshi etshengisa ukubana akasozi azihlawule imali zamabhonasi sokusele insuku ezilishumi kuphela ukuthi ikhisimusi ifike. Okuzenza zesabe kangaka yikuthi abakubutho lokhe labo bengakatholi elabo ibhonasi abavame ukulithola ngenyanga kaLwezi. Umphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Samuel Ndenge uselobele uhulumende ecela imvumo yokubana inhlawulo yamandla kagetsi ikhuphuke ngesilinganiso esingamashumi amathathu ekhuluni i-30%. Lokhu sokuchiyo somabhizimusi sebesesabela ubana amankampani abo azavalwa kumbe angasebenzi ngesilinganiso sokupheleleyo. Sikhuluma nje amankampani amaningi kakhulu awezokwemba aseyavalwa kumbe asebenza ngengxenye ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi. Ingcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphatha amandla njalo senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association utshele uChris Gande weStudio 7 ukubana uzulu kasoze avumele inkampani yezesa ukuba yengeze imbadalo yamandla kagetsi.
Zesa kule nto engayinanzeleliyo. Okokuqala kade sungananzelela besakhuluma ukuthi siyananzelela izesa iyaload shedder ama-grids, izi-load shedder nakwezinye indawo eziyabo CPD lapho ama-business for ekhadi ingathi kube nama-photo amaningi ama-industry ezine sehlile ku-operator wama-hola chinemizer. Kezi waloko futhi bese sinandzele i-economy yelizwe kathi seZimbabwe ukuthi ezomnotho azimanga kuhle. Amakhampani ayehlile kwenza i-profit amaningi. Ngokunjalo siyabona amanye e-scale down ama-production yayo. Nanzela amanye udlela yavuvala. Kona kuyatshengisa ukuthi umumo wezonotho yeZimbabwe o-business persons bayehlile ku-operator kuhle. So imayizesa sibuya futhi ithi yona isisisa ukuthi ikhweza ama-tariffs. Sibona ungathi sesiye eqinisweni kuyindlela sule ukuthi kathi weseZimbabwe bakhe baleyisi i-economy yeZimbabwe isithule. Ngoba amakhampani eqinisweni abasoze benelise ukuthi baqhubeke bebhadalela izikwelete zama-debts asekhwezi. Ngoba vele khathesi abaningi yingakho uzathola ukuthi ama izikwelete abalanga sibona ingozi yokuthi amakhampani azehlule ukusebenza, amakhampani azavalwa, abantu bazaxothwa imisebenzi. Ngokunjalo abantu abangasebenziyo bazakwandeliswa. Ngokwenza njalo sibona ngathi ivesi asikuyenza lokuthiwa yi-sabotage. Ungathi ngayo sebefuna ukuthi vele ilizwe leZimbabwe lifale.
Khona lezi nsuku asevalwa ngesikhathi esinjani, esinganani nxa sikhangela ukubana kuyandisa ukuthi ngesikhathi sokuqanda somqando yiko okuvalwa kakhulu. Kathesi kunjani?
Umehluko mncane kumba ukho kwezinye indawo. Ngoba lati khona kube sikhathi kathi ngiba sokuthi hhayi ngxa yamagetsi angaba khona. Kodwa sibalohlubo olukhulu kakhulu bathi kunjalo kumbe kuwenakalani amanzi asephansi lokhu lakodwaukuthi ahambayo lesikhathi ahamba ngikhumbula phela kwezindawo ukuthi uyezwa ukuthi amagesi ahambe engama-2 lize liyelala engabuyanga abantu bazoyela nto abuya sikhathi bani abantu zebeliyako. So khona kuyatshengisa ukuthi okokuqala abantu bazele bebhadele kanti esolesi prepaid system leya already umuntu abesebhadele ufuna amagesi akhe kodwa wena ubuye umthathele futhi athese befuna ukukhweza. Ngibona ngathi ivesa asesiyaku-collision course labantu ngoba ngibona ngathi abasoke babuvuma ukuthi bebehlukuzwa ngale ndlela ivesa efuna ukuhlukuza ngayo abantu. Engxelo hulumende laye sokufanele njengoba ivesa eyikhampani kahulumende uhulumende laye unanzelele angenele ngobe ngeke ivesa senza lokho efuna ukukwenza. Sibona ngathi abantu bathi nalabo engxelo bengasela kuhlonipha uhulumende bangasathembi lohulumende. Uhulumende ofanele angenele into layimise angavumeli ama-tariffs akhweza.
Kodwa-ke angithi kulezinye indlela ezifana labo-generator lamasola ungathini wena ngakhona?
Amasola kuyenzeka kakhona kodwa-ke kwesikhathi bona nxa besitsho abanye abangathi balolwazi ngamagesi bathi bona ukuze kwenelise ukuthi amasola asebenze ngendlela ephezulu ukuthi incedise izigaba eziningi zelizwe bathi nxa usaqalisa ukwenzisa ama-solar systems analana kule mali eningi edingakalayo and abanye bese besibona indlela enhle engasebenza nxa ukuthi ilizwe vele lilemali. Bathi kodwa ungananzela kathesi ikhampani yezisa ukhanye ngathi imali yabo abalayo kangako ukuze benza amasola bathi kukhanye ngathi ngaba into enzima njalo ukuthi into yamasola nxa uziphumele kuhle elizweni usebenze kuhle singathina i-long term. Kodwa kathesi ungakhayela umumo wezisa osiphathi kwa-onlezinga kuba le ndlela zokuthi ezingaphangisia ukuthiaaneuba singiyana indlela enhle kodwa nje long term kodwa sibona ngathi kathesi lohlupho olesiphange bangolunye ulungisa amasinya ngezisa.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Lapho-ke bekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagakase awe 909 AM le shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz kushortwave. KuStudio 7 Live Talk lamhlanje uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela inkuthazo yokuthi abazali bakhulume labantwa babo ngodaba lokuya emacansini kanye lokuthelelwana imikhuhlane abangayithola khona lapho emacansini engulamagwa kanye lengculaza. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 eye Voice of Zimbabwe, Voice of America ese Washington DC. singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Turkey zibikwa sezibophe ilunga labeqembu abalwa becatsha abe-ISIS abesimoslem abedlulisa amalawulo. Omunye wabanakanelwa ukuqoqa ukuhlaselwa kwesigodlo sommeli weMelika kulelo lizwe. Lundoda obikwa oyisizalwane seSyria ubotshelwe edolobheni elisemngcoleni lele Syria. Uhlangothi olubona ngezelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe-United Nations Human Rights Council luthi luzaba lomhlangano wesiphangiphangi yona le iviki wokuhlaziya ngodlakela osoluqhamuke kwele Burundi. Leli nyathelo libikwa lisekelwe ngamalunga amaningi ale ikansili. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana David Barere Nyathwa usekhuthaze abazali ukuba nabakhulumisane labantwa babo ngendaba zokuya emacansini emizameni yokulwisana lokumemetheka kokuthelelwana kwegciwane elibangela ingculaza ele-HIV kanye leminye imikhuhlane emacansini etshiyeneyo eyengulamakhwa. Ubarere Nyathwa uthi kuqakathekile ukuba nabazali beluleke abantwana ngoba ukumemetheka kwegciwane lengculaza ele-HIV kubontanga kuqhubeka kusiba kubi. Inkuthazo le iza ngesikhathi inhlanganiso yabafundi eyezinasu isithi lonyaka kulabafundi abangaba yisilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ekhulwini 70% ababanjwe yimikhuhlane yengulamakhwa. I-HIV leminye imikhuhlane yocansi ngoba beye emacansini bengavikelanga. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume isiphathamandla senhlanganiso ye-Disability HIV AIDS Trust umnumzana Edwin Ndlovu yena othi uyayisekela inkuthazo le ekaBarere Nyathwa.
Ngibona ngani liqotho lelo ngenxa yokubana ungakhangela eZimbabwe kathesi i-HIV kumbe ngathi ingculaza okubanjwa ingculaza kwabontanga kuqongile kakhulu ekuthini sokuqakathekile ngathi sokubana abazali bekhulumisane labantwa babo ngenxa yokuthi ekadeni besikhangela ukuthi kulabo babaka abangasondelela abantwana kodwa ngenxa yamadolobho ngenxa yokubana abantu abasahlali ndawonye ngenxa yokudilika kwesintu sethu kumbe amasiko ethu abantu sebehlala khathana lakhathana so ukuthi umntwana ethole ubabakazi ongamxwayisa ngendaba zamacansi sokunzima. Kathi abantwana sebephonga ukuzitholela esingathi imulwazi kumbe information kwabo ebulenjini kwabo inthanethi landani. So inthanethi ile zinto ezifundisayo kodwa njalo ile zinto ezingafundisiyo ezibangela ukuthi abantwana bengene kakhulu emacansi. So kuqakathekile ukuthi umzali esondelele duze nomntanakhe ebekwazi ukukhulumisana nomntanakhe endabeni zamacansi.
Abanye abazali bathi nxa suthe wahlala phansi lo mntwana wakhuluma ngendaba zocansi sungani sumkhuthaza ukuthi akwenze lokho. Ungathini ebazalini abalomcabango lo?
Kakhulu abantu sibulawa yikwesabela khatshana lokucabangela ungakhangelanga esingathi i-advantage yangkhona yiphi. Ukucabangela khatshana ukwesabela khatshana. So ukucabangela ukuthi ungabe ukhuthaza umntwana kuya ngendlela oyabe ukhulumisana ngayo lo mntwana wokwana. Ayisiko ukuthi uyabe umkhuthaza kodwa kuya ngendlela esingathi i-approach oyisebenzisayo nxa ukhuthaza nalo mntana.
Lo ke umnumzana Edwin Ndlovu owenhlanganiso ye-Disability HIV AIDS Trust. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bemanyenele yomanyano wenhlanganiso yezisebenzi bathi uZulu nguye olamandla wokusukumela phezulu ukukhankasela ngokuhlonitshwa kwamalungelo akhe. njalo kukuye ukuba azikhulule ebugqilini bokuncindezelwa esebenzisa isisekelo sombuso esimvikelayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Nxa engasasukumelanga phezulu uZulu lezinhlanganiso zithi kuza kwenza uhulumende okhona aqhubeke esephula amalungelo oluntu la lanxa eleZimbabwe lingelinye lamazwe enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba aloba ezinye zezivumelwano ezikhuluma phezulu kokuhlonitshwa kwelungelo loluntu. Lokhu kwethulwe komunye wemikhosi yokunanza usuku lokuqakathekisa ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele eleWorld Human Rights Day. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, obe ngomunye wesikhulumi kulo mhlangano owenzelwe ewetheleni yeMicklands, uthi akula ngenye indlela vele ngaphandle kokuzimela.
Ukuthi lilungelo lethu leli, yithi okufanele silikholise. Akubuyi kodwa, sililwe lamapholisa emadale, sibona ukuthi ilungelo liyatholakala. So ngiyavumelana labo abakuchoyo ukuthi abantu kabafundiswe ukuthi ngathi ngesilungu they should demand kababone ukuthi ilungelo leli balilwela alishoze lebuye lodwa.
Umoya uthi lanxa bengesaba khathesi ukulwela amalungelo abo sizofika isikhathi lapho uZulu ezozimela.
Ngokuya kwesikhathi nxa abantu bezabakwazi ukuthi lilungelo labo, njalo nxa indlala izangena ngendlela esibona ingena ngayo, hayi elakusasa singabona abantu sibili labo begcwala emgwaqweni bezama ukulidinga lelo ilungelo labo. Ngokuthi izinto ziyabe zingamanga kakuhle, bangabe bebambekile okwamanje abantu ngokuthi babe bezama ukuthi bezincedise. Kungaba nzima ukuthi umuntu achiyeke umsebenzi wakhe ongamnika imali aye estaladini esiyajenisela, kodwa kusasa nxa kungalanto ongayibamba uzangena estaladini ke umuntu.
Lumbono usekelwe ngumnumzana Lizwe Jamela okhokhela ihofisi yesabelo semadebeleni lenkabazwe enhlanganisweni yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Lo mbono mvumelana nawo kakhulu. Nxa sithi abantu ngabafundisa ukuthi behluthuna amalungelo abo, ngakuqalisela ukuthi behluthuna amalungelo abo, qalisela ukuthi befundise ukuthi khathi amalungelo akho nayo kuyini, amalungelo asebenza njani, bayenzeni pho nxa amalungelo abo engayephula. Yikho ukuthi sebezikhulumela bona ngokwabo, ngoba babe sikhuluma besuke endaweni yomuntu okwaziyo ukuthi kathi baya ngapi, baqonda ngapi, ngama-institution apho akhona ukuthi awancedise, kuyiwa ngapi, kuze bazancediswa njani, ama-remedies akhona yiwaphi. Sebezisukumela bona phakathi begijime phambili bebona ukuthi hhayi bathole uncedo, ngoba uncedo lukhona.
Uthi uJamela sizafika isikhathi lapho uZulu eza kubona kumele azimele ulwela amalungelo akhe ngoba kuphatha inhlala kahle yakhe.
Abantu bethi hayi ngcono sisihambele emasimini, ngcono sisihambele ezitradeni siyothengisa amatamatisi, sibona ukuthi abantwana bayahamba esikolo. But uzafica ukuthi even ungayitholi imali yakho nokuthi umntwana esikolo, uzafica ukuthi akulambalisi, akulasikolo, isikolo azikhatshana. Even ungathi sukhathele, indaba zamalungelo yindaba eziphathelane lokuphila komuntu ngisuku ngansuku. So ayisondaba yokukhathala, ayisondaba yokuthi uzalahla imbeleko ngokufelwa. Yindaba yokuthi ufuze uvele usukume, uzilwele, ubone ukuthi even nxa wena ungayekela ukukholisa amalungelo abantu bakho, even umhla usifa uyabukwazi ukuthi abantu bakho ubalungiselela elakusasela ingcono.
Imithetho uJamela yethi ingasoze yasebenza iyodwa nxa uZulu engasadlalanga ihlandla loba indima yakhe ukulwela amalungelo akhe.
Imithetho ayisozibe izimele yodwa, ayisoziphefumule nxa kungela Zulu okwazi ukuthi eyisebenzise. Izabe lokhu ihlezi emahofisini igcwala uthuli, igcwala inhlabathi, kunjalo idliwa ngumuhlwa. Kufunakala uZulu ozavuka ethatha i-constitution leyi eyinyikinye, ekhiphe uthuli lolo, ekhiphe umuhlwa, eyibale, eyisebenzise, yikuthi sikholise amalungelo lawo abhale e-constitution lemthethweni.
Lezi nhlanganiso ziyavumelana ukuba uhulumende akazihluphi ngokuwalondoloza amalungelo oluntu, kungakho sekukuye uZulu ukuba azimele njengoba kunguye obhekane lenkinga yokube lokhe ehlukumezwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Sokuyisikhathi-ke sokuthi silibalele imbiko esiyithola nge-email, Facebook kanye lange-WhatsApp. Siqale ke ngombiko ovele kumlaleli wethu othi ngiyalibingelela ehlelweni ngiseBotswana ngingu-Quiet Chuma. Bengicela ukuthi uma ngabe kusenzeka lami ngithole izindaba ze-Studio 7 soku zonke ngiyaluthanda uhlelo aluye phambili. Sizothola ke inombolo zakho ukuze sikuthumele lezi ndaba. URaphael Ncube yena uthi bayakhala osomabhizimusi ngokuwa kwerandi lokuswelakala kwedola leMelika. Siyabezwa kodwa idola liningi okumangalisayo osomabhizimusi kabasebenzi kahle labathengi. UCovenant Moyo wasePlumtree eBrunapeg yena uthi ngiyawuthanda kakhulu lo msakazo wenu weStudio 7. Manje iningi inkinga engilayo ngiyokuthi angilayo iradio ebambayo. Ngakho bengifisa ukuthi mhlawumbe lingahlala lingithumela indaba zansuku zonke khonapha kuWhatsApp yami. Ngajabula kakhulu, ngiyabonga. Ulakho-ke ukuthola izindaba zethu nge-email. Ulakho-ke ukuya ebulenjini uye kuwebsayithi yethu ukwaniseke ukuba uthole indaba zethu. Umenzela Ngwenya uthi salibonani basakazi beStudio 7. Siyajabula ngomsebenzi wenu omuhleli wenzayo. Ibambeni kanjalo. Ake ngibingelele kulaba abathi umama una reason, unamhlanguli, unavelani, uthandeka, uKenias nabo bonke abangaziyo ngithi abaphile nje. Olandelayo umlaleli uthi linjani basakazi abahle, ngingajabula uma ngingezwa lifunda iWhatsApp yami ngikobulawayo enjube. Igama nguGivers Banda. Abasekele bezanu PF kabasela okokwenza kathesi bekulomhlophe obesevusa indawo okuthiwa yi-Ada okukade yabhazalala kudaladala. Eseqhatshe abantu sebethe kame futhi kunzima lokho. 16 years abantwana ngamatshekeja ezimayini njalo bayadlelelezelwa. Ngiyaxolisa ngobude be-SMS yami. Lezulu line ngolaka lamhla, ngiyabonga. Lani lilakho ukuzwa iyeni imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Ngizabala njalo ikheli ethi studio7@voanews.com. Lithumele lani ukuze lithole inhlelo zethu kanye le newsletter yethu ye-VOA Ndebele. Solomnande osuphiwa ngozinja ziyamluma umculo othi singamaNdebele. Ukuphetha ke uhlelo lwethu lalamhlanje sikhangele ebezikhokhela. Idale lePhalamende leNational Assembly liqala ukuhlaziya kumnyetho yebhajethi yomnyaka ozayo. Indawo yobukiswa imbali yelizwe yeNational Gallery isungula umbukiso walo nyaka oweZimbabwe Annual Exhibition onikeza amathuba abaphatheke kweze arti kutshengisa ubungcweti bemisebenzi yabo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah, kodwa ngisithi lingayikhatshana ngoba uhlelo The Connection luyeza.